So kuyizizukulwane lezizukulwane behlezi lapho yilwe ikhaya labo yindawo yabo yomdeni lamasiko abo abayaziyo yindawo lapho impilo yabo ehlezi khona amathuna boyisemkhulu labo khokho babo akhona indawo yenkaba yabo ngikho lapha badudulwa khona badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani yizizathu ezilomsoco yebo abebhinga siyazwisisa ngoba bengahlala amanzi azabakhukhula kumele basuke baye kwenye indawo kodwa kulabanye abebhinga abepatoga lapho kuqalwa khona idolobha elitsha yindaba kungaphiwanga enye indawo engahlala ngabantu kuze kuphiwe leyo siyekhangela njalo futhi indaba yewange lapho abantu abakhanya bezadudulwa khona yimining sithi hawu shiwa ngathi coal igcwele kangaka ewange indaba bengaphiwa ngenye laba bamayinawo lapho ungahlalanga khona abanye kunjalo laswe Bay Bridge lapho abantu abasuswa khona ngenxa yeplantation efakwayo yama citrus fruits how kungani kungadingwanga umganga mnengi amaplasma mnengi kuleli lizwe nxa abantu besuka yebo kungathiwa bazakhelwa izindlu kodwa ngubani ozababisela amasiko lemikhuba yabo abese beyakhile beyenzile besekela izimpilo zabo ngalapho abahleli khona ngakho zakwenza lokho ngoba ungakhangela zonke indawo abantu bayakhala ngokuthi bebengatshelwanga ngesikhathi ukuthi bayasuka njalo lapho kuthiwa ngabaye khona ngakukafakwa ama services ayeneleyo ukuze bayefika kiyo
ungasichazisela njalo ngamafichane elifuna ukuthi ngabe kuyenziwa izikhalazo zenu
thina njengezinhlanganiso sithe sihlangene ngoba besizinhlanganiso ezingu 13 sivumelene ukuthi kumele uhulumende awalandele wona lawo ma guidelines abekwe inhlangano laye ayimember yawo ngonxa yokuthi ayabekwa yi-UN laye uhulumende wethu wayephatheke kukubekeni lokhu kakulandele khonokho njalo futhi sithi uhulumende wethu nxa edudula abantu akube khona esingathi yikwenza komthetho i-justice i-compensation eqondileyo njalo futhi kuqale kufakwa ama-services abantu babuzwe kukhulunywe labo baye ibone indawo abazafakwa khona batsho ukuthi bathini ngayo bavumelane ukuze kube lento futhi yesivumelwano njalo futhi ekunye sikucela kuhulumende ukuthi ekunye ukududulwa akumelanga vele kube khona angakwenzi okumele akwenze ukuthi akhangele ukuthi lozo investor engahlala njani aphile njani lezakhamizi ezikhonapho ayenze njani ibhizinesi yakhe lezakhamizi ezikhonapho ngizakupha isibonelo njengomuntu oyabebuya ezolima engaphila njani lezakhamizi alime nazo zikhona kulokuthi azidudule kakube khona iqula elikhangela ukududulwa kwabantu uhulumende kungabi nguye lenkampani uma edudulayo kuphela kakubizwe ama-commissions ama-independent commissions lezinhlanganiso labamabandla babe khona abantu baphiwe i-counseling abantu baboniswe bafundiswe abantu amalungelo abo ahlonitshwe ekwenzeni ukududulwa lokhu ngoba lokhu kududula lakho kwesinye isikhathi kuyabe kuncedisa intuthuko yesigaba kodwa nxa sokwenziwe ngendlela engayisiyo sokuphambanisa abantu lamalungelo abo.